Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlafo kuNhlangula 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iprocess lay ngendlela ebanjwe ngayo endaweni ezinengi. Ichiye yenze ama divisions kakhulu akusoze kumangalise kwezindawo sesizwa ama candidates azimele wodwa
ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kalikhuthwanga kahle uhlelo lo consensus candidates selection process
ukuthi lelungelo lokubana nxa engasukisika elungisiseke indaba zakhe le appeals committee labanye vele asebefakile amaripoti labo abantu angasukiseka ngokwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-appeals committee ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe
khona kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe consensus candidates selection process. Bathi kwezinye indawo kuthiye abantu bexabana kumangalisayo ngenxa yokungavumelani kwabakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhla ka 23 Ncwabakazi. Kodwa ibandla le CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC likala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo, sixoxele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4 lokuqala lingele-nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ngibona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukujonga liphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyi esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukampena kukanje kathesi njengoba njalo ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates. Kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engukuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasma kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ichiya abantu inhliziyo zikhaligazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye eselubhane esabelweni semathebelele North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqhutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu sesi qedile ke kobulawayo ukulungisa ama candidates sisuka lapha ke sesiya khipha ilist yalabo abazasimela njenxa yokuthi sasisele lokuthi arare ukubana ke ama candidates ke eqedise ukuthi citizen caucus ekhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu athi bekhetha abantu abazabamela eparlamente lecouncil silokujabula kakhulu ngezakhamuzi zakobulawayo ngokuba ke lenhlanganiso njalo ke lokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade bebe ngamakansela abangani bayakhonona bathi kukhanya ngazani bona bangenanga.
Hayi kwe kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ibetting yethu lapho esikhakhela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho-ke abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa i-vetting committee esayi-anawunsayo eyabekhangela-ke ama-security reasons. Lokunye-ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo benhlanganiso yethu ye-TCC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Mgoni kuzobuya lo msekeli wakhe uMlando Ncube. Sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle. Kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukukhonona kodwa-ke yikho kule appeals committee kubana laba-ke ababebelezinkinga behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate list kayikaphuli. Kubana lapho kabe kule nkinga kulungisiswe. Nxa umuntu ngoba kulonke umuntu lelungelo lokubana nxa engazukisekanga elungisise-ke indaba zakhe le commission le-appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vele asebefakile amaripoti labo ababa bengazukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case-ke nge-appeals committee kubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe khona.
Amabizo-ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha i-finalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 inhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, laba ngabona kanjalo babevele bengasuke benhlanganiso yethu ebabevele babevele ngabe inhlanganiso nje kuyabe kuexplaina sobala ubana waye bengabe bekhitshiwe-ke kuma-processes ethu.
Ye, wathi sithake olunye udaba ole-the Forever Associates Zimbabwe. Sizokuthiwa-ke isithethe ukhetho yafaka esikhwameni yibo sebekhangele ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava. Akusitshele kancane ngokuthi kuhamba njani.
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu all-right thinking citizen ngenxa yakubana-ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapolisa noma amasosha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha amathithezo abantu besithi bona sino-security reasons. So asila sure simelele ukuthi kunabazekhuluma ukubana-ke kusetsha yini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe. Yikho-ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani ifazi leyo ilandeni njalo isebenza njani njalo i-answerable kubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonileleni?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho sangena bona amalondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina sabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubana-ke siyawazi umthetho ubana ngobani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhonokho okwenziwa yifazi?
Thina soze sivume ukubana ifazi i-interfere lama-electoral process eZimbabwe. Yikho libona lapha mina ehamba khona namanye ama-citizens akwazi ukubakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo besenza. Ye, bengayenza okwezani u-P F beyenza okwezani kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi we-ZEC noma amapolisa.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-P F ngokwenziwa inhlanganiso ye-FARS.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama-elections ngabantu nje abazicabangela izibozo zabo.
Ukujonga liphi khonokho golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena le ndaweni ezijiyeneyo ezihambelana lokuqhutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana iZEC i-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama-election ezokhetho. Njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi iZEC ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana uqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengezeki ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esinengangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ukubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ukubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August ngumongameli
uNomzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF sixoxa laye ekobulawayo ngasebenzisanga ngokuxoxa ngodaba lo-retired brigadier general Walter Tafumanei ukubiwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule-Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kutakwashe Munzaka okuhlanganiso ye-FAS othe basebenza labantu abajiyeneyo kanye lebandla lezano PF. Sina angeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngelemelika leSaudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba wehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Ele India lithi sebefika amakhulu amathathu abantu abafe kulandela kunikilana kwezitimela ezilizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale ke kodimila etholojo. Kunjani ke Golide?
Hayi ngiyaphila mina baba tuwe njani lani Mthembu?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani etholojo khona ngapha?
Hayi etholojo uredi kodwa sifuna nje amakhaza kulezi nsuku.
Ye ake sikhulume ngezamasiko lamhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anje ukuthi xa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo kusakhona konke lokhu yini
akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi yadinga nje amaqhawe ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini
wena ubona ngazani kuyini Golide
ngibonani nje khonoko nje inguquko nje sukwa nje bekhona nje emhlabeni abantwana vele kabasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze kokunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathi sewumntwana ngathi uthi uyakhuluma laye ukutshela izinto zakudala lezo
kodwa ke pho bagotshwa njani xa kunje ukhanya zani kuyahlupha phela
ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabonalayo ngibona le nto zabo lekuthi wayizidakamizwa ngoba yiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo anti kuyafanana nje abangamafana konke labangamankazana babadube
wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu
ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lokhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sigele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma ikwazi sasala khona lokuza kwasazidlela khonapho manje abantwana bakathisi vele sobe lomehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingaqhathakalini
ukhulu khula ngale lihlezi phandle waye kutshelana
ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lase sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa nokwenzezaokuthi sinathelani kodwa xa ngibona kathi ezimbonaniko kwakusiqinisa ngento eziningisa singavele ukuthikela vele zazizibuza kuye vele ukhulu
akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kongani sokuphila
amasiko sibili aqhakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela omunye futhi kusuka vele kube yinkinga inke yimbaleki kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma izangoma zisezo zithide emini ezakathi zithide ebusuku uthola lo muntu la naye siyavuswa uthole ukuthi uyendiswa esihlobo kathina ingungu vele zazima ngesikhathi lentwasa laphana ngenxa sokulanda izulu wasuze vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele begcize ekhakala yibe mbona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolidi kula ngale-ke kojimila sibonge kakhulu golide ungathinela kusasa kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sengathi kungaba injabulo ukuba nasihlane njalo ngalolu suku lwanamhlanje bathandekayo benkosi singabaphilileyo. Namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamasamariya. Liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo mamasonto edluleyo sasikhuluma ngomfazi wasesamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayeswe omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje-ke sifunde-ke sikhangele njalo ilizwi lenkosi eligudla kuwumbi elithinta wona amasamariya lawo. Njengoba sasitshilo-ke ukuthi amajuda lamasamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe-ke lo omunye umsamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana lalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba munemunye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa muverse 29 kufundeka kanje: Kheba sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33, kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, laba sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezishiyeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yayisazi mthetho, uJesu yiyo phela ayephendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu bamashurugwimbo, wahlangana labantu mabamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamthiya elidokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye bese ebunzimeni obumalisayo. Kambe awukho phakathi kwalabo bantu abenza njalo na? Unkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
uhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leIslanders FC namhla linqobele Bulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium koBulawayo. Emidlalweni efanayo, Wange 0 Manica Diamonds 1, Dunambos 3 ZPC Caribas 0, Green Fuel 0 FC Platinum 1. Kusenjalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Jaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Kukhuluma emva komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn wena ophele iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-1 kanya. UJaminuka uthe abaqeqetshise bangena umkhuba wokuqakathekisa uvala igedi bekhohlwa ukuba naphambili kumele balitshayele emambuleni.
Kubuze sisebenze kakhulu ngokuhlohla ibhola. I-training kumele sisebenze kakhulu nge-final third. Yabo. Ukuthi singafika ku-final third kufuze senze njani? Ama-players abekwazi ukuthi hayi singafika endaweni ezithi kumele sitshaye ibhola kumbe sikombayine senze njani? Si cross the border, straight to the crosses. I think it's generally organized by losing a foreign artist. What about when I approach the box because this is the time, so we listen to each other.
UJaminuka uqhubekele phambili wathi yena awungabi labadlali abaphekekileyo uqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, equipment esetshenziswa ngaphe-ground like amamana queen awutholi lapha. Very few clubs have those things. Sitrain abafana balabana bekhula kumele bayenze konke kuphela okuyenziwa ema-QN le, okuyenziwa ku-South Africa le, okuyenziwa phansi leMzansi. Ibhola vele litshiyele.
UJaminuka usanda kuqhashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kwenza kwazi kwenzakala ukuthi iteam eziphezulu zingagcina zilele ukusurvivor and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi saba sesiphezulu vele sesingazange cabanga ukuthi sakesawina dubeka kangaka. Mina angikaphaniki kangako, ngibona iteam leyi survivor.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqetshwa nguStanford Sticks Mtizwa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka, njalo uJaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalaneni emiklomelo, lile miklomelo yisithupha ngemva kwemidlalo elithumi lambili. UJaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqetsha amaqembu abalisayele eMaswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotter Strikers. Ukuyenjalo waba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe lama Warriors. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo.
Salibonani, salibonani, sulukandaba. Kuphi nakuphi nje la kuyofinyelela lo mlayezo embingelela embingelela uMayibongwe Mlalazi odabuka ewana ePlumpy. Manje sengihlala eTsholotsho kogwese ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushutiniso lezo ngoma nje sisenazo, kodwa ayisiqhubekela phambili ngawo nje umculo wakugcina ngalapho. Ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenza. Sisekhona mpela nje besicela ifukona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi ngisho nje hayi uthando lomculo kuyinto ekhona mphela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu
dalinkumbule bo ustandwa sami ithi dalinkumbule ayostandwa sami ithi dalinkumbule bo
nje ngiyabonga kakhulu basakazi bestudio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu lakho efike kunyele khona lo mlayezo
Yes, ke sibalela kunye ke uthunyuzwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe le VOA Ndebele into sinjalo so ke siyaqhasa nge VOA Ndebele kulo Alfios Fuyana uthi hey kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho sibonile ke amapostoli labantu bezayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelani konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon Salmon uthi hey kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo kunakaqalisi phela ukukhakazela ukhetho kanti kuhamba njani cela lisitshele kuzobuya ke uMP Maqhoba uMaqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amazayoni segida kangaka agidela ukuthi kwenze njani isibonele njalo lamapostoli echaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani maqhoba lowo kuzobuya ke usiphamandla nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini konoku abantu bakankulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephela phi Freedom Vision Dex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe kuzobuya ke uGift Asande uthi yebantu lonyaka sizabona okunye savelelwa so ke siyabala nje siyaphambili khonokho ke okwenzakalayo kweZimbabwe uVusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu khonokho abakwenzayo ukuthi babegidagida endaweni zabopolitika zabosopolitika asikufuni thina uVusani Khumalo uyathinga sibe lokumangalisayo kodwa kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu khonokho phela ukhankasela okunje sikujayele thina into esiyaziyo ye kunjalo ke sigcibe uhlelo lwethu lwamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalukhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-consensus candidates selection process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo sigqiba ke lapha-ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la ye lapha-ke umthembo sithemba ukhiphe sidube lilale